kuli qiniso ukuthi abantu abasayilandeli yona imigoqo ezayenza ukuthi sigweme ukumemetheka kwe-COVID, ngoba ungananzela endaweni eziningi emalokijini landa yonke indawo nje lapho esihamba khona even emabhasini abantu abasagqoka amamaski. Njalo i-social distancing liyana esiyiyo esiyikhuthazayo njengenhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association ungananzelela layo futhi kayiseko kubo bona abezukho okuyiwo amabhasi kahulumende ivele kayinanzi i-social distancing. Njalo uzafika ukuthi phakathi khonaphana abantu baye bevele begadile ibhasi kodwa abaningi bakhona kabasafaki futhi amamaski. Sesisendaweni enjengezikolo abantwana kade sizananzela ukuthi babodwa ababalisi basatshengisela kabakho emsebenzini. Konokana futhi uzafika ukuthi abantwana bebodwa benjalo baye bezicocela benamathelene kabananzi futhi i-social distancing. So ziningi izizathu ezenza ukuthi i-COVID imemetheke. Njalo khonokho kuliqiniso sibili okukhulunywe ngumphathi ntambo wezempilakahle ukuthi hayi izinqumo lezo kazisalandelwa kangako.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus khona ngapho kobulawayo?
Idolobho lakobulawayo liyilokhu esingakubiza sithi ngamahlangano ezindlela ezishiyeneyo ngesikhiwa abathi i-nodal point. Ngoba ungakhangela ubulawayo umuntu ovele endaweni ezishiyeneyo engabe vele eZambia uyabuya ngo-False Road, evele eButswana uyabuya ngo-Plumpt Road, evele eSouth Africa uyabuya ngo-Beit Bridge Road, evele eHarare abaye bevela khona kibomalawi uyabuya through Chirundi bagcina sebethuthile kobulawayo. So ngalokho-ke kwenza ukuthi ubulawayo abe yinziki yokumemetheka kwegciwane. Njalo kade singananzela sokusenza ukuthi igciwane leli limemetheke ngamandla ukuthi izindawo eziningi sezivuliwe, abantwana besikolo sebephendukile bavele ezindaweni ezithiyeneyo, omalayitha sebevunyelwe sebebuya. So konke khonokho kubangela ukuthi indawo yakobulawayo ibe yinziki njalo kumemetheke umkhuhlane. Abantu kade behambe ezindaweni zabo ezithiyeneyo, emadolobheni athiyeneyo, emazweni athiyeneyo, sebephenduke ekhaya. Khonokana kubangela ukuthi igciwane limemetheke. Njalo ukuvula kwezikolo khonokho, abantwana abaningi bavele ezindaweni ezithiyeneyo, labo nxa sebefikile futhi sebephendukela lelo gciwane ngenxa yokuthi siyakunanzela ukuthi kakula muntu vele ohlolwayo. Abantwana bonalala nxa bengena ezikolo kakula muntu ohlolwayo, kuphonga ucheck i-temperature. Ucheck i-temperature ayisiko ucheck i-COVID. So wonke konke akuzenza ukuthi ubulawayo abe sengozini, abe sengzikini yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.